Ukuya kukamongameli uBiden eEurope kuqakathekile kakhulu mnumzana Nkomo ngoba eqinisweni iRussia isibuya kubi laphana eUkraine. Ibuya kubi sibili iRussia. Remember iRussia phela yisuperpower layo njengeAmerica so. IAmerica yahamba eIraq yafika yavithiza la yaze yacina ikhipha uSaddam Hussein. Yasuka iAmerica layo yaya eKuwait, iIraq laphana invade eKuwait yafika yavithiza. Iraq yaze yaphuma eKuwait. So these are superpowers. Liyabona iRussia izachaya sibili ziyithola into eyifunayo and ikhangela ama missiles esiyisebenzisa kathesi izithembile sibili ukuthi ifuna ukuthi itake over iUkraine. Vele into iRussia ezimisele yona.
INATO yathi ayisoze ithumele amabutho ukuyalwisana leRussia kwele Ukraine. Ubona kusiba lenguquko yini emhlanganweni lo?
Into ekhona mnumzana Nkomo ukuthi iRussia nxa ichaya kakhulu iUkraine, abantu bayabaleka besuka eUkraine besiya ngapi, besiya khona ngale kubo NATO countries. Uyabona sebe ama refugees sebebanengi. Kanti into lezi bazijwayele zisenzakala kuthiwa kubo Africa, developing countries, third world countries. Kwenzakala kibo kathesi khona ngale Europe. So into esikhona lapha ukuthi ama refugees ona lamhlophe semanengi. And seyaffecta lama economies abo khona ngale. And amanye sesiwabonile futhi ama refugees esefika ngapha eMexico, esebuya khona ngapha eAmerica. Eborder lapha eTijuana, eMexico, leAmerica eborder lapha bekulama refugees, kulama claimants abevele Ukraine, abanye bavele Russia futhi. Sikhumbule phela ukuthi kulabanye laba beRussia abahlukulizwa nguye uPutin esebopha imigoqo yakhe yokuthi khona abantu abazamphikisa lapha yabafaka ejele for 15 years abanye bahle babaleka yiba sebebe bazofayela ama-asylum khona phe America laba eUkraine bonaba uyabo sebefikile kwaphana eborder yeMire. So into yangkhona isiba affecta bonke ama-Americans bonaba lama-Europeans bona la ma-NATO countries. So iRussia vele izimisele kakhulu ukuthi take over iUkraine. Lapho siyakhona siya ku World War 3. Kulapho siyakhona sibulapho okuya ngoba into le yaqala kuthiwa khona iRussia siletha amasosha lapha iRussia lokhu iletha abantu lokhu iletha amasosha iRussia lapha sizachaya in 3 days. Yaqalisa ukuchaya sichayile yachaya lokhu ichaya futhi abantu sebesukile sebe over 3 million refugees. So vele izimisele into le ngabahle bavele bayimisa kudala yakho into beyiphuzele kathesi ngoba vele noma iRussia ngaze take over Ukraine asoze kube lenihlala nhle laphana ngoba insurgency yabo ivele ikhona yabona. So kubophile phela lakho abantu kweUkraine kubonile kathesi vele sokuthwela imbhobho konke so kungamalwe cacha sibule emagangeni khonapha kumelela amasotsha eRussia. So kubi laphana ndoda.